Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kanjani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 20 mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC Alliance Mnumzana Nelson Chamisa usinda engozini yemota ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abacathengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF eMutare.
Kuliqiniso ukuthi kube lekubi okuthize befuna ukumceda, sibile singathi bethi befuna ukumbulala.
Intengo yempahla lokudla isikhuphukile ngesilinganiso esiphezulu kunsukwana ezisanda kwedlula.
Ye, izinto eziningi zikhwelile. Nxa sithatha imzekeliso, into njengesinkwa kade i-$130 zimdollars, kade sikubo 147, 143, 145 zimdollars kusiya ngokuthi uthenge ngaphi.
Elemelika selisungule umkhankaso ukukhuthaza amabhizimusi akweleZimbabwe afuna ukusebenzelana lamabhizimusi alo ukuthi aze phambili ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni.
Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. MDC Alliance Mnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yemota ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abaxatshengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF eMutare izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi imota kaChamisa ibisedlula kuroadblock ebilabasekeli bemandla lezanu PF kunye lamapholisa lapho kube lokukhulumisana kubi. Andubana uChamisa lequla lakhe badlule ngesicubu, imota zabantu bezanu PF zibahlezi esithende. Kwase kukhala imbhobho, olunye uhlamvu lachaya ifastele lemota kaChamisa lwayathutsha kwelinye icele. Ngokutholakala kwenhlanhla, uChamisa labakade besemoteni basinda. Enye imota ebikhapha ekaChamisa ibikwa layo ichaywe ngolunye njalo uhlamvu lombhobho. Inhlanganiso ecwayisisa ukwenzakala elizweni eTeam Pachelu ithi ihambise imfanekiso yabacathengelwa ukuthi yibo abakade befuna ukubulala uChamisa emapholiseni, kodwa litshone ilanga kungela loyedwa obotshiweyo. Ngeviki edluleyo kube lesihlangano esifanayo eMaswingo. Ake sizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngalolu daba.
Iphathi sithi umthetho phela usebenze njengoba umthetho. Uma kulabantu abahamba bechisa izimota bechaya izimota ngithi lowedwa ongabotshwanga, kutshengisa ukuthi iZanu PF iyabazi. Yikho ke singake satsho ukuthi ungaphi kathesi, but currently as I speak I've confirmed kuliqiniso ukuthi kube lekubi okuthize befuna ukumceda, sibile singathi bethi befuna ukumbulala. Kanti siyabonga inkosi ivuke ivikele. Into esesiyicela manje esingathi siyayidimanda through the so-called United Nations Envoy, SADC, United Nations Security Council, AU and SADC and many other democratic and progressive organizations in the world. We sibuhlungu sifuna ukuthi lokwazakale ukuthi abantu banje bame ngamandlondlo kunzima ngoba abasoze bakuyekele phongwenziwa nje. Siyakwazi ukuthi konke lokuzalu phephi zama ukuthusela abantu ifuna ukubulala abantu. So sithi sonke amaZimbabwean were not safe from ZANU PF autocratic rule. Ngakho ngalokho ke siyalala lokho esikhangele sigaphele sifuna ukwazi ukuthi upresident wabantu safe kayiso yedwa esimkhangelayo labantu ba ethi behamba laye asikazi ukuthi bangaki balimele bangapi kodwa ke kuvele kububi kanti
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ugatsha lwabatsha olwebandla lezanu PF luthi okukhulunywa libandla le MDC Alliance akusilo qiniso lokho kugcizelelwe isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba laye othe akusilo qiniso okwenzakeleyo lanxa kule mfanekiso kamabona kude elingayibona kupheji ye-VOA Ndebele kuFacebook. Intengo yempahla lokudla isikhuphuke ngesilinganiso esiphezulu kusukwana ezisanda kwedlula. Isisindo sedola leZimbabwe emkambo wemali osemthethweni laso siwile sisuka kumadola ayisifica minombili lanhlanu 1:85 saya kumadola alikhulu nxa kuqathaniswa ledola leMelika i-1:100. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Izinto eziningi zikhwelile nxa sithatha imizekeliso into njengesinkwa kade i-$130 zimdollars kade sikubo 147, 143, 145 zimdollars kusiya ngokuthi uthenge ngapi. Ilacto uchago imihlobo etshiyeneyo yochago oluvuthiweyo lolu kade ngabo 50 something zimdollars kade sikubo 70 something zimdollars. Uthathe layo imchova le kade siyigade kazubukho ekade i-$50 zimdollars siku 60 zimdollars ibhasi siyi-$50 zimdollars from $40 kwezokusithi ke le imchova engekho emthethweni sasijala ukuyigada kudala ungakabuya uzubukho yona sisukile ku-$60 isiku-$80 izinto zikhwelile izinto eziningi zikhwelile.
Sizwa kuthiwa isisindo sedola nxa liqathaniswa ledola leMelika singani laso siwile ungasitshela ukuthi kuyini okuzwileyo ngalokho?
Isisindo semali yeZimbabwe lokhu sisiya sisehla nxa siqathanisa lokuthi kathesi emkambo kahulumende iveli sibanga o-1:90 kube sokusithi ke emkambo omnyama isisondela khonapho kibo 1:70, 1:90 kusiya kibo 200 kusiya ngokuthi ungaphi komango. Isisindo semali ke siya sisehla kakhulu nsuku zonke ngoba abantu bagijimisa ukuthi mhlawumbe labo basale bebamba okuthize nxa sokuthe leso sisindo sagugudeka kakhulu ikubona ukuthi lanxa usiyajintsha lo lalo kuqambela inamba yakhe esekhanda abalandeli kakhulu liyani imali etshintshwa ngomkambo kahulumende.
Manje zona izakhamizi zithini ngalokho?
Izakhamizi seziphakathi kwelitshe lembokodo ngoba imali abayiholayo le ntengo abahlangana layo imihle yamalanga kakusahambelani. Abantu iholo kaliguqukanga, intengo iyeqansa nsuku zonke, indleko yezinto abazisebenzisayo iqansa nsuku zonke, njalo nxa bedinga imali yokuthi mhlawumbe bayisebenzise imali eyi-forex ikakhulu nxa befuna ukuyabhadala kumbe ngama-renters lawa abhadala nge-forex kuhle kugugude imali abayitholayo bagcina bephila nzima okunye okumangalisayo ngenxa yokuthi isisindo semali yelizwe lakithi izimdola igugudeka nsuku zonke.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwebulawayo. Ngesikhathi isithunywa se-United Nations siphakathi kuhambo lokudingisisa ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF lamankampani azo iMelika leBhilitane ziphazamisa njani uZulu Makhaza eleMelika selisungule umkhankaso wokukhuthaza amabhizimusi akweleZimbabwe afuna ukusebenzelana lamabhizimusi eleMelika ukuthi aze phambili. Isigodlo seMelika eHarare sethule umbiko enkundleni yeTwitter izolo sinxusa amabhizimusi angaba efuna ukubambisana lamabhizimusi aseMelika usebenzelana kuleli kugatsha lokwethekelelwa kwelizwe lelokuphehla amandla kagetsi ngesola ukuthi aziveze ngoba ekhona amathuba okuqhelisa amabhizimusi la. Okwenziwa ngelemelika lokho kuphikisana lokukhulunywa nguhulumende wezanu PF yena othi uyehluleka ukuvuselela umnotho ngenxa yezijeziso zelemelika. Zona athi zivimba ukusebenzelana phakathi kwamankampani aseMelika laweZimbabwe. Isithunywa seUnited Nations lesi unkosikazi Alena Duhan unxuswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi azebona umonakalo athi udalwa yizijeziso lezi. Kodwa eleMelika leleBhilitani aqina ngokuthi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu PF kuphela lamankampani alobudlelwano laleli bandla etheswa icala lokwephula amalungelo kaZulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi waqala ukumbuza ukuthi yena izijeziso lezi ziphazamisa njani ibhizimusi lakhe.
Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe ezingemanga ngokuqonda. Sizakhumbula ukuthi bathi befaka ama-sanctions lawo i-America le-Britain yacho ukuthi kulokungaphathwa kuhle kumalungelo abantu, kuhlonitshwa kumalungelo abantu, i-freedoms of association le-assembly, esinanzelela ukuthi ke ucukulolo lokho elisiyaphambili lakhathesi. Njengoba nje emavikini adluleyo sibone ukuhlukuluzwa kukamongameli we-MDC Alliance labalandeli bakhe esabelweni semaswingo, yizo izinto eziphehla ukubana ama-sanctions aqhubeke elokhe efakwe yilamazwe abawafakileyo.
Kodwa abezanu PF Ndlovu bathi izijeziso lezi zibulala umnotho njalo ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele.
La ngama-targeted sanctions, okutsho ukuthi ke ilizwe lonke ayisikho ukuthi amazwe la afaka ama-sanctions kadlelane lalo. Sananzelela singakhangela i-Zim Trade Statistics, i-trade eningi ivela kiyo kanye i-America labo Bhilithane lamanye amazwe ase-Europe khonaphana. Yibo abasincedisa kakhulu futhi langezikhathi lapha siwele zingozi, imfazwe, ama-disasters phela. Uzathola ukuthi kwezempilakahle lapha yibo abasincedisayo ngama-resources, langemithi, langezinye izinto nje siyabe sizwela ngesikhathi esinjalo. Kanti ke futhi singakhangela kungani sihlala sikhala ngamazwe amabili kumbe amathathu kumbe amane. Mangake amazwe jikelele umhlaba wonke esingenza i-trade lawo, siyekele kube sikhala ngama-sanctions. Ake sikhipheni i-America, sikhiphe i-Bhilithani, sithi mangaki amazwe esingenza i-trade lawo emhlabeni wonke jikelele. Maningi, kungani ke singa-trade lawo senze kuhle njengalokhu amanye amazwe senza?
Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze umnotho uvuselelwe ubuye ume njalo ngezinyawo?
Esingakwenza msakazi kuba sithuthukise umnotho welizwe lethu ukuthi kube lokuchibilika kwesiphangephange njengelizwe. Siqakathekise ke ingatsha ze-power generation, ingatsha zokuthuthukisa amanzi, siqakathekise zikaloliwe, imigwaqo, i-cheaper communications, kanye lama-investor friendly laws. Lakhathesi banenge abantu msakazi asebefisa ukusuka emadolobheni ngenxa yesiminye eminye esesikhona, baye kuma-rural areas bayoqalisa ama-small to medium scale businesses. Kodwa ke isimo sokuswelakala kwemigwaqo emihle, kwezamanzi, lamagetsi yikho kwenqabela ukuba ilizwe lethu lithuthuke. Ngicabanga ukuthi lokhu kudinga nje uhulumende ukuthi atshintshe indlela enza ngayo, atshintshe indlela aqakathekisa ngayo lokhu esingathi nje i-service delivery ngamafitshane.
Umnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamachumi amathathu lambili 32 babanjwa igciwane le-coronavirus. iningi laba banje igciwane leli ngabesigaba seMashonaland West abalichumi 10. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,083 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Kuthi abazinkulungwane ezedlula isikhombisa 7,676 bahlatshwa ijekiseni yesibili.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi abalimi bedolobho lakoBulawayo bazaphiwa inhlanyelo lemvundiso phansi kohlelo lweIntwasa Mfumvuza. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usengezelele isikhathi sezinga lokulimuka igciwane leCoronavirus kuLevel 2 ngamanye amaviki amabili njalo lanxa uhulumende evuma ukuthi igciwane leli selinganeno. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sabonani, sabonani, Studio 7 ninjani. Hawu siyavuka, siyavuka, siyavuka nje impela alikho elibi. Hayi, sibongela nje indabeni enisiphakela zona nje impela. Ezingena eqopho. Ningazithola zinjalo nezileta njoka zinjalo. Hayi, mina ngiwuzapha impela nje angifuna ukukhuluma amanga. Angaze ngangena kwelinye ibandla bengibele ngiyihlalele. So ngiyacela kolusha uzwa le audio. Ngiyanicela ulusha, hayi buyani kuza. Ningabi niloko nje nizishayisa amakhanda nishona le nali entweni ezingasozanisiza ngalutho. Nisetshenziswe njengamafosholo uma isiphelile yalahlwa. Nabafowethu enilahlekileyo, hayi buyani ekhaya nixutshwanga. Ngiyanicela impela ngithobela la iBrown Fish. Wozani kuzapho sinilindile endaweni khona. La ungasoze uqashaniswe ngumuntu. Uzohlala lapho umele uhlale khona kuphela kube kuphela. Yabona.
Hello, 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 sanibonani kuStudio 7. Ya, likhuluma noJikinya lapha ePlumpton. Uyazi ngempela ngempela abantu ikuzokuthaka siboni ngaso linye njalo ngike siye nganxanye zingemazi. Imthwakazi into eyilelwayo. Ilela into ekhanyayo. Uyawuzwa abantu bethi unkomo izaphu yayingabandlululi. Yebo unkomo izaphu yayingabandlululi ngoba izigigaba lezi ezenziwa ngomgaqo wo-1980 zazingakabikho. Unkomo so wayesaphethe ngale ngaboma 60 somethings kusiya kuboma 79 kugcina khona pha. Ngapha sokuphatha umgaba bahle baqala ukubandlulula. So unkomo kazangabandlulula emuntu lapha eqinisekile. Kodwa umqondisi kabandlululi thina siyakhalaza ukuthi lathi asike senziwa abantu. Abantu abejilako bathola imisebenzi ngokwendawo yakubo. Amamisi lawo afundise ngokwendawo yakubo ukuze abantwana, ikakhulukazi uma sibheka abantwana beprimary, umfundi ufundiswa ngotisha oyi-1 ama-subject akhe onke. So uma sekufika umnjalo umntwana uzwisisa ulimi lwakhe uma ezaluchasiselwa noma isikhiwa asichasisele ngesiNdebele uyazwisisa. Manje labo bhururu bethu balesishoneni hayi asikutsho siyabazonda sethu kodwa ke mbona ngani lo ngusifeli sasebe ngasifelisa bese senzela ukuthi amaNdebele ukuthi ayafela bese bethola yebona imisebenzi. Abantu abake bezwisisa ukuthi umqondisi uthini. Umqondisi ukhuluma sibili into ekhanya umagalela amafasibandi akazama ukutshintsha ukukhuluma kwakhe ngoba inkulumo zakhe zimbi zimbi. Ebofunda kuJoseph Chum, yabona uJoseph Chum uyakhanya ukuthi izanu uyayisapota kodwa uyakhanya ukuthi akakhohlwanga ukuthi ungumuntu wangaphi esintwini noma ekhuluma uyamuza ukuthi hayi kali labantu banga manje umagalela amafasibandi ukho ngudiliza nje diliza asazi ukuthi uyozala nkomoni kodwa kuthiwa ayihlabi ngakumisa amagalela amafasibanda. Ungaba la magama omlomo kodwa ngokwezenzo hayi ngekulunge kumqondisi. Umqondisi wenza into ekhanya ebona ngishona ingane encane bantu bakithi zamani ukusupport umqondisi simbodele ngempela ngempela. Hayi akuliwa labantu bale ukuthi mbese ungaze kuli hayi sizama ukulungisa lati ngapho kwakithi ngapho.
Yabo salubonani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke abe-Studio 7 abantu abathandekayo. Igama ngingulemmo wakomoyo. Bengicela lengcedise kakhulu abantu bakithi abathandekayo. Ngiyadinga ubaba kanye imazi. Ubaba lo engimdingayo sengisizwa kuphela ngamahungahunga ukuthi uthiwa ngu-Ops Moyo owaye driver imota zakondolwane. Ngiyacela kakhulu u-Ops Moyo abamaziyo bengathatha inamba yami ethi +26 7 47 abangu-3 9 6 2 6 0 abamaziyo ngisendaweni yaseBotswana kathesi. Lapha emine engatholakalela khona ngatholakalela endaweni yakondolwane sikhathi ngizalwa kumbe lapho kwahlangana khona umama lobaba. Lami ngize ngitholakale lapho wayekhona u-Ops lapho sikhathi kuhlangana lomama kokondolwane. Sho umaye ngokuthi la uyayizwa le voice record layo u-Ops. Ngiyamcela ukuthi ngiyamdinga ubaba ukuba mazi, ngiyamdinga u-Ops Moyo endaweni zakumatiwa zokusiya kubokhami khona ngalo ikho lapho engalayizela khona ukuthi uhlala khona. Ngicela abamaziyo bakithi bangithinte kulezo nombolo engizikhulumileyo.
Salibonani balandeli bakastudio 7 ngibingelele bonke abasakazi. Okhulumayo ngupilot Ndlovu ngise-Victoria Falls. Ngiyabezwa amajaha, ngiyabezwa amaqhegu, ngiyabezwa izalukazi, ngiyabezwa bonke abakhulumayo ngobuhlungu belizwe leZimbabwe. Kodwa mina ngizaqhubeka ngilokhu ngikhuluma ngombono wami munye ukuthi ma uphume wangena ihlathi usiyazingela uvuse ibhalabhala kuthi uphahle ugijimisa ibhalabhala usulibone ukuthi selidiniwe kungikhona sitshiyana lalo usubone impala suqalisa kutsha ukugijimisana le mpala kuzayenza ukuthi ubuyele ekhaya ungaphathanga lutho. Engikuchazayo nanku, sile minyaka eminingi silwisana leZANU-PF sifuna ukuyikhipha iZANU-PF. iZANU-PF basiyikhangele sekuseduze ukuthi iphume embusweni ngoba labo bazikhangele bona bodwa ukuthi abasafanelanga ukuba laphana. Yikho uthole ukuthi lokudlephana labo sebedlephana phakathi. Sithi siphakathi kwaleyo ndaba sesitshintsha i-agenda yethu sesiqala ukulwisana futhi lokuthi asisafuni ukubuswa ngamashona. Kuzasenza ukuthi singayindawo. Kuzasenza ukuthi sihlale sidubeka ngoba abantu kathesi as I speak njengokukhuluma kwamanje sebehlukene phakathi. Bakhona abantu abasafuni ukubuswa ngamashona kanti bakhona abalokhu besalwisana leZANU-PF. Mina ngibona ngani igcikwane elikhulu elizweni lakithi esimele silwisane lalo elikhulu yiZANU-PF kuqala. Okuningi siza kubona ngemva kokuba iZANU-PF isiphumile. Now masisilwa leZANU-PF kuthiwa isitha sesitha sethu sibambana laso sibe ngumngane wethu silwisane laso lesitha sethu sibambene sindawonye bese sisiya kulwa lesitha sethu sesinqobe isitha esikhulu. Yikho ukuhlakanipha engikubona kufanele abantu bakudinga. Asiqaleni silwe lebandla leZANU-PF singenise umuntu esimbonayo ukuthi nguye olamandla ukukhipha iZANU-PF. Uma iZANU-PF isiphumile kungikhona sizakhangela indlela azabe ephatha ngayo.
Studio 7 ivuka njani iZimbabwe yonke lomthwakazi wonke. Bengithi ngike ngikhulume nomagalela mafa kancane ukuthi akaboni ngani ukuthi umqondisi into oyithumayelayo ivangeli oyithumayelayo ukuthi inceda yena iphinde izonceda abantu abakhe ukuthi mhlaye wavuke eshonile umagalela mafa lento le izosala isebenze ebantwaneni bakhe ukuthi abantwana bakhe umagalela mafa bethole imisebenzi bethole izikhundla la lapho engakhithwa esikhundleni lesokiso. Uyisithutha umagalela mafa kusasa bavuka bemkhiphile bafaka umuntu eshonile esikhundleni lesokiso. Mase bemkhiphile sezaba sefana lenjaleyane izobe sikhonkotha kakhulu isengaphandle komuzi kodwa imfitshayiwe ekhaya yaphumela phandle ikhonkotha isengaphandle. Yinto umagalela mafa oyenzayo ukuthi umqondisi elwela thina umphakathi elwele yena elwele abantu abakhe elwele izizukulwane zakhe umagalela mafa kodwa uqeda lapho uyamjikela ngenxa yokuthi yena uphiwa amakhoyini lawo waphiwayo for manje sewumuntu osejikela umqondisi. Zwanini bantu bakithi, if ma ukuthi uthole isikhundla lapho khona ngcono udle uvele uthule udlele wedwa uthule ngoba kusasa awazi ukuthi ilanga liyavuka liphume kuphi liyavuka ilishisa okunganani or kuyavuka kubanda okunganani. Zamani ukuhlakanipha bomagalela mafa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika Ikomiti yedale lePhalamende yeMelika ecubungula ukwenzakala mhla ka 6 ngoZibandlela lapho abalandeli bakaMnumzana Donald Trump wayengumongameli welizwe ababezama ukugenqula uhulumende ibivota izolo ukuthi oyisiphathamandla sikahulumende kaTrump uMnumzana Steve Bannon abotshwe yini kumbe hatshi. UBannon ngomunye wabetheswa icala lokutshotshozela abantu laba abavuka eseganga. UBannon wabizwa ukuzokupha ubufakazi ikomiti le kodwa yena wala, osekubangele ukuthi kube le voti yokuthi abotshwe kumbe hatshi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnotho welizwe leMelika ususiya nganxele. Sixoxe locubungula izombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
Well, mina ngeke ngithi umkhonomi weAmerica awuhambi kahle. I think is ku recovery stage after iCovid. Njalo futhi kumele sazi ukuthi we are still kuCovid ngoba iCovid ayikapheli, ilokhu isaqhubeka idisruptor amabhizimisi lento eziningi esifana nalezi. Kodwa esingakusho ukuthi maska ngela iunemployment rate. Iunemployment rate siyehlile. It's now below 5%. When Biden take over from Trump, the unemployment rate is 10%. The corner put again is solu Trump with unemployment is high. This is only COVID. The COVID is a valley, some business, some money. And the Swanu Chikora Manje, a business, I am Zamuti, a Kalugula again. And then Gule situation, Unkaba won't catch Gilele. Oil logistics, what isn't to the short, isn't to Melutin Abe. Ama orders ayenzwayo ukuthi I need to transport from asuke lapho ezilungiswa khona izinto kubo Singapore la China. Thola ukuthi ama ports amaningi avali alokhe savali o operator below capacity okwenza kube nzima kakhulu ukuthi izinto zifike ebantwini ngesikhathi. So abantu abasebe kubona lokho ezifu indicator ukuthi umkhonomi awuhambi kahle. Kodwa mina ngokubona kwami I think uBiden wenza into enhle kakhulu especially ukukhangelela laba singathi i-population yabantu abaphuwa ukuthi abanakelele labo bakwazi ukuthi bathole indlela yokuziphilisa above average.
Ngokubona kwakho ubona ngani umnotho welizwe leMelika ungabangela ukuthi umongameli Joe Biden acine esuswa esihlalweni kukhetho olulandela?
Well, kuyadepend ngokuthi ama-Republicans azofield abani ukuthi a-challenge Joe Biden. Ngokubona kwami ama Republicans angafilter uDonald Trump akulandlela lapho engibona ukuthi bangamudla ngakhona uJoe Biden ngoba uTrump wenza ama Democrats lalabo bangajoyelanga ukuvota awubenza bavuke ngempela bazisele ukuthi hayi lo asingeke sivumele ukuthi abuse ngoba indlela abusa ngayo Trump uTrump ngokwakhe uyiracist and uTrump umuntu ozonda the poor labasebenza ama union awamthandi abasebenzi abamthandi. So ngoba ipolicy zakhe yena ukhangelela ezemalini kubo bamisa ukuthi benze imali eziningi silama billionaire amaningi lapha eAmerica othola ukuthi ababhadali ama tax and then yethina ama ordinary employees sibhadala I tax every penny oyiholayo kule tax component okumele uyibhadale whereas these rich people uTrump melana le mithetho le eyenza ukuthi bafihle izimali zabo bagcine bengabhadalanga ama taxes. So abasebenzi le general population abawathanda ama policies ka Trump. So ama Democrats as long as bengabi complacent bacabanga ukuthi hayi vele sibanengi sizowina, kumele bakhuthaze abantu kakhulu ukuthi njengalokho esakwenzayo ngokhetho lika 2020 asiphumeni ngobuningi bethu ngokhetho lika 2024 ukwenzela ukuthi protect democracy ngoba democracy right now ngendlela abantu baka Trump abezama ukwenza ngo January sikana kutretena i-democracy kakhulu and America is on the brink of ukuthi lahlekelwe i-status sayo as being i-number one nation.
UMnumzana Dan Moyo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Reston e-Virginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yemota ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF eMutare izolo. Intengo yempahla lokudla isikhuphuke ngesilinganiso esiphezulu kunsukwana ezisanda kwedlula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.